Nxa singakhangela ngokwe corona lapha eTexas, iTexas ivele yehlula kusukela kudala khona phana ngo-2020 i-corona ichaye. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele, ukufaka amamaski, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lapho khona lapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bana abantu bona bana bangazange bahlatshwe bona bana, yibo okukhanye i-corona isibachaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebachaya ukwedlula laba abahlatshwe. Manje sekulalentsha le i-omicron yakhona leyo. Kukhanya inumbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo sokungathi kuyagxumagxuma. Abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana kabahlatshwe, abanye. Lokho kuphikiswano nje, kudonselwano, kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi, lapha njengoba ngitshilo nje ekugcineni kwenkulumo yami le, kuphonke kuba lokudonsela. Mbona ngathi kuyadonselwana sibili. Amanye ama-school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yi-Garland ihle yathi yona nawo akula mntwana ongena eklasini engela mask. Abanye ngale kwenye i-district, i-school district, bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwe amamaski, abantwana bahambe esikolo belamamaski. So angiboni kulokulandela izimiso zabempilo, abe-health, ukuthi khona kuyalandelwa sibi. Kuyapolitikwa nje, kuyakudonselwa nokuthi umedonse ngapho mina donse ngale. Akufani nalokhu engxenye engiwone eZimbabwe ukuthi idolobho lonke lakoBulawayo lifice litheningi ngamamaski. Kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi maye babo sengikhohlwe imaski yami, angikwazi ukuthi nza kuthini. Yikho ke abantu bona bodwa bayibo abasebengamapholisa abo bona bodwa ukuthi babone ukuthi bayazivikela. Kodwa ke lapha akuphongudonselwana nje ukuthi ama-rights ye kunjani njani, akumelanga siforselwe, kumelanga kuthini. Ulokhe kudonselwana kunjalo kuyisi-Republican lesi-Democrat.